sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 7 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nansi ezihamba phambili.
Yebo sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezishiyeneyo okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela okumele siziphathe ngayo.
Abezempila kahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke bezivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo zonke ezisebenze naye isikhathi esikhulu.
Abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo. Sixoxa lomhlabeleli wamapiano uLala ogama lakhe lokuzalwa nguPetronella Mathipa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempila kahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu sebexwayise abantu ukuthi bezivikele ngamandla kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhanya usumemetheka ngamandla. Amanani ababanjwa lomkhuhlane aqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron oqale ukutholakala kwele South Africa lakwele Botswana. Lomkhakha usukhona eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya suvuke udlame songazani suhluma ngesikhathi sezulu kuyenza njengokhula oluhlumayo okuthi edolobheni laseGwanda njengama-residents sesingazani sesilokukhathazeka okuthize ngoba suhlasele sungena lezikolo. Sohlasela lezikolo abantwana sokhanya sebelawo kukhanye futhi lezakhamizi uhlasele okwakhathesi awukabi lomuntu osusuke wamchisa umhlaba kodwa abanengi balawo sibili okuveza ukuthi nxa lokuqhubeka siyaphambili ngendlela oyeyona hayi idolobha laseGwanda lizabe selilimele kakhulu.
Bayahlatshwa yini abantu khona ngapho?
Okwakhathesi kuthulisile abantu abaningi abasela jukutsho liyana eyizolo ukuthi bahlatshwe bahlatshelwe lo mkhuhlane we-COVID-19. Okunye kukabili okunye kungakuthi wabangazani uyadeda lo mkhuhlane kukanti okunye le mithi yokuhlaba yiyo esuke yaswelakala ezibhedlela lemakliniki okuyikho kuyebangele abantu bagcine sebebona kungasela ncedo ukuthi bavukele esibhedlela bagcine bengahlatshwanga. Kulabanye abahlatshwayo i-first dose abakho lokho besamelele i-second dose elokho bengayitholi okuveza ukuthi ikho sokwenza abanye abaningi abangahlatshwanga beluqaleni bahle badonde ukuthi bahambe esibhedlela behlatshwa.
Okuyini ongakuxwayisa izakhamizi siya nje kukhefu lekhisimusi?
Yekela ngithi kubahlali beGwanda kugoqela zonke indawo eseduzane lakhonapha eGwanda. Yekela ngithi kibo yebo sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezishiyeneyo okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela okumele siziphathe ngayo siyinqabele lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi singasukise sithi siyaphenduka siphenduke sibalutshwane sihambe sibaningi. Kuthi loba sesifikile ngekhaya imidlalo le esijale kuyenza amadindindi iredio ilala ikhala usuku bonke abantu begida singakwenza sikuxwaye kancane ukwenzela silondoloze le impilo eseleyo ngoba abanye basuke batshona phakathi kwethu ngalo mkhuhlane. So kuqakathekile ukuthi nxa sihamba emakhaya yebo yakwazi emakhaya abantu abaningi bebengaqakathekisi kangako ukugqoka ama-mask kodwa njengoba thina sika edolobheni siya emakhaya sahlangana labantu abasuka endaweni ezishiyeneyo asibakhuthazeni ngekhaya ukuthi bayigqoke imaski ngoba silezihlobo ezivela ngaphandle kwelizwe esingakwaziyo ukuthi nxa zibuya zilomkhuhlane kumbe zibuya zingenamkhuhlane. Kuhle kuqakathekile ukulondoloza imuli kulabo abazasuka edolobheni besiya emakhaya lalabo abazabecela izihlobo zabo zibavakatshele babuye emadolobheni. Kuqakathekile ukuthi nxa bebuye emadolobheni sibahlangabeze ngamamaski, kuthi nxa sisiya ekhaya sihambe sithwele amamaski kwenze sinxa sisahlangana lalabo besekhaya sibanikezela amamaski bagqoke kwenzela ukuthi unqabele lowo mkhuhlane. Sidlale sibe lekhefu elihle, siphendule singabaphilileyo njengoba sihambe siphilile. UNkulunkulu uzasisiza, singakhohlwa ukudumisa uNkulunkulu lapho esikhona.
Umnumzana Molvini Dube ngowenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, izihlobo kanye labangane bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-inthanethi izolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhele kwele South Africa ngomgqibelo. UMavinga ubeligqwetha elidume ngokulwela amalungelo oluntu eZimbabwe laseAfrika jikelele, njalo ube ngumqondisi wenhlanganiso yeHuman Rights Watch eZansi yeAfrika. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lambili 42, njalo utshiye unkosikazi labantwana abane. Abakhulume kulumbuthano bagoqela owake waba ngu-Deputy Prime Minister kuhulumende wenkazatho umnumzana Arthur Mtambara, owayeyisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Sevia Kasukuwere kanye legqwetha umnumzana Lovemore Maduku. Bonke laba bachaze uMavinga njengomuntu obezimisele kakhulu ekuvikeleni amalungelo kaZulu, njalo bathe ube ngumuntu wabantu. Sixoxele omunye olwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
UZulu uyakhala kakhulu ngoba kule emnyama sibili esigoqelile sonke eyokusitshiya kukamnumzana Dewa Mavinga onguye akade engukhokhela ibandla elikhulu elilwela amalungelo abantu lase-South and Central Africa. So vele into ebuhlungu, njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke esisebenze naye isikhathi esikhulu, njalo e-inspirational kithi sonke abasakhulayo sizama ukulandela ezinyathelweni zakhe ukuthi nathi siqakathekise njalo silwela amalungelo kaZulu. So iblow enkulu kakhulu yokuthi iCOVID sisithathele omunye wethu singathi ngekunye inkulumo liqhawe lamaqhawe endabeni zokulwela amalungelo kaZulu.
Kuyini okugodwa okumqoka okwaziyo ngoMavinga ongathi uzahlala umkhumbula ngakho?
Into engimazi ngayo mina ngokwami ngizimele nje ngisibindi sakhe esokukwanisa ukukhuluma esingayithi ngesilungu i-truth to power, engesabi ukuthi kuzamsukela kumbe bazamenzani. Njalo into embi ubeyikhuluma ngobubi bayo. Ukubhikilizwa kwamalungelo kaZulu bekukhuluma njengalokhu okuyikho khona, engesabi njalo engavuma nokuyithusilwa. Le into eqakathekileyo ngoba ubesipha esingathi i-voice of the voiceless endabeni zamalungelo kaZulu kuleli lizwe lakwethu laseZimbabwe.
Uhulumende uthi selokhe kungene umnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayaphakanyiswa. Yebo kunjalo yini? Ungathi ngempela ayahlonitshwa ayalondolozwa amalungelo oluntu?
amalungelo abantu lapha eZimbabwe kusukisela sibona uhulumende lo ekhona eqalisa ukubusa nje hayi ngingakhuluma nje ngingesaba ukuthi hayi into kazimanga kakuhle nje ngoba kuningi sesikubonile kusenzakala njalo sikuningi sesibonile kusenziwa kanye nokuvalwa kwespace sabantu ukuthi bakhulume izifiso zabo kanye nokudutshulwa nokubulawa kwabantu kathesi vele akusaphili ukutshengisa vele ukuthi amalungelo kaZulu hayi akusenawo akhulunywa ngokwawo sokuphungusala abhaliweyo emaphepheni kodwa akhona sibili kuground kungelalutho okuyinto nje ezwisa ubuhlungu eyokuthi uZulu uyeqa esuka epanini eyamafutha achisayo engena emlilweni ngakwakho.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela eHarare. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kulamagalaji angamachumi amahlano lasikhombisa 57 asehlelwe yiZimbabwe Energy Regulatory Authority ukuthi athengise amafutha ezimota ngedola leZimbabwe. IHerald yona ithi izikolo zizavalwa mhlaka 17 kulinyanga njengalokho obekuvele kuhleliwe. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7. Salibonani bangane lezihlobo ngezindawo ngezindawo ngezigaba ngezigaba ngamadolobho ngamadolobho. Ngizukude madoda ngilapha kwelase kuTswana. Hawu madoda ngidanile nansi izana uPhefu. Sengilungiselele ukuya ekhaya ngathenga impahla ngithengele abantu abami lami sengingumuntu sengisiya ekhaya. Sebesala nampo sebesithi kumele ngiqale ngidlule ngiye ku-quarantine 14 days. Mina nginikwe 10 days ngamakhiwa. Hawu ngibuhlungu madoda akithi, ngibuhlungu madoda ansayanga ebantwaneni bami ngilapha nginje ngoba i-10 days le izaphela ngiku-quarantine singabe sengilovile ngamalanga amabili emsebenzini. Hawu madoda, bengizimisele lokuyaregister ukuthi ngiregistele ukuvota. Hawu madoda, hayi sekwehlule. Studio 7 akelincede. Come to 2023, ZANU PF, le members zayo zonke out. Kamisa and others out. Bangilizwe, Nkomo, Fakanyongolo, in. Mqondisi Moyo, inside. Ngiyabonga Studio 7. Kodwa inhliziyo yami ibuhlungu madoda. Amen.
Salbonani, salbonani, basakazi labalaleli. Studio 7 esipha indaba eziqoqothekileyo ezizo esizwa khona zonke ezilomkantsho. Linjani ke lonke mahlaba ezulu lapho elingabe likhona wonke nje abaphandle kwamazwe abaphakathi eZimbabwe. Hayi thina siyancenganxenga bakithi ye livike ikorona, ikorona bakithi khona licatshele kakhulu licashele kakhulu sibili ngomageza wemadopo bakithi, emadopo bakithi sekuzabuya ukukhampena bakithi. Sibe ngabantu esibambeneyo singalwi, omnye layo lephathi yakhe, olephathi yakhe ngeyakhe, kungabanjwanwa ngenkani, sizwana neni loba sekuwinile, kusale omunye lomunye thandana lomunye nothi kulwela abantu vele ongazakumbona emzini wakho shiwa le abonthi uswele ingqondo. Asekeleni umnye layo le muntu wakho amthandayo, lomunye lomunye te wakho amthandayo, ungabamba umuntu ngamandla ukuthi ethando wakho. Madopo yonke nje asibambaneni, omnye belo mngani wakhe afuna ukumvotela lomnye belo wakhe. Manxa ufuna ngibe lo kowakho untshele kuhle ongazondi, manxa lami ngisuka lo wami ngoba umuntu uyazikhethela. Yikho kuhle kakhulu nje ukuthi omunye lo munye ezikhethele ngoba lawo ngulekhanda lakho lo munye lekhanda lakhe. Ngiyabonga uMageza efumo.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka eliwenzayo kube lokhu elisiphathela izindaba ezileqiniso. Kuyabonga kakhulu lokho. Kodwa mina bengithi ngikhalaze kulawo amabandla aphikisayo kakhulu asekhaya. Uthola ukuthi asemaningi kakhulu ukudlula eminyakeni le eyadlulayo. Kodwa ngingazi ukuthi injongo yabo ihlukile yini beze bebebaningi kangaka behlukene. Uthi ngabe kuya ngami, ngabe bebambisene ngoba siyakwazi ukuthi i-enemy yethu enkulu kakhulu iZanu-PF. Iyayenza abantu bahlukumezeka, badeleleka, badelela izizwe, bahamba amazwe ngamazwe bezama ukuyaphila khona. Ukuthi ngabe siyabambisana sonke sizame ukuthi sikhulume ngento eyi-one ukuthi iZanu-PF sisola lokhu lalokhu lalokhu abayenzayo, sibambane. Ma bengakulungisi lokho, sibakhiphe ngokubambisana sonke. Sikwathi into esifunayo thina ukuthi lizwe lethu silivuse, siwazi ukuthi abantu bonke abasemazweni ahlukeneyo la bekwazi ukuphenduka emakhaya. Ngoba ayikho into enhle njengokuhlala ekhaya, ayikho into ebuhlungu benzima njengokuhlala ezizweni. So mna bengicela ukuthi ngabe kuya ngami, amabandla onke aphikisanawo ngabe kuthiwa ayabambana wonke abuyele ku-MDC leyo eyiyacisha akhipha iZanu esiyaziyo. Okhulumayo uSidumo ngapha eJohannesburg.
Hayi, sanibonani bantu be-Studio 7. IZimbabwe yonke nje ihlangene lapha. Lami ngizama ukubuye kwami umbono njengoba sokungama-holiday kanje. Kule qembu leli eliphikisayo elikhulu kuthiwa i-MDC, i-MDC iyazenza ukuthi yona iyiqembu besiyithanda mpela ngoba besiyisapota all the way, singalalini iqembu elisiyisapotayo. Kodwa bakuthi uyakhangela kathesi abantu siyahlupheka, bona bathule ngani abakho aba-challenge even bebonisana ukuthi lezana ukuthi hayi le nto abayenza phezu kwabantu right. Bazithulele nje bahambisana lamazwana la aphetheya ngisho labo futhi. Kodwa ababhizi bahlala bekhuluma bethi hey Zanu injani njani ngisho kula maye nampa ke maye labo sebeyiza njengana lamazwe aphetheya ukuvalelwa abantu ukuthi abantu bengahambi, which means iqinisa ukuthi bona badla lamazwe aphetheya abakho kustrategy sabo bodwa. So izinto ezinjalo ziyahlupha, bengadonsa abantu bebadonsa bengayazi into abafuna ukuyenza ebantwini. Kulabo fanele bebonise khona ukuthi makunje lati sibona ukuthi hayi hayi ilokuzeni MDC impela i-opposition party eqinileyo. So makunje vele ufana lokuthi akukhanye yabona. So akukho wrong ma abantu bethi kulabo mthwakazi kulabo zapho, iqembu nje ngizwa liphikisa izapho lodwa one uyabona. Ileleli mthwakazi lethu besithi sizalivotela lalo, akuzwakali ukuthi liyenza njani, kuthuli nje baye phela akula nto esingayenza ma abakhokheli bethu besaba ukubotshwa yabona. Ma umkhokheli ufuna ukukhokela ukuthi wena ufuna ukuba yi-president, ungasabi noma ungafa ku-right. Anjo into oyakuvele wena usuyikhethile phela ipolitika sokulusa imbuzi uyabona. So lami ngithi mphawule khona kwabantu be-Studio 7 lokuthi inkosi izangenelela ngoba khona mayema uthi yakhaya ofanele selime emakhaya, abantwana bayabodwa emakhaya uyabona. Asidli ipolitiki phela thina, so bengasebenzisi thina kupolitiki. Abazame ukusicabanga ukuthi siyenze njani ukuze siphile.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uzaqhuba umhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele mhlaka 7 kulinyanga labakhokheli bamazwe achiyeneyo ngesikhathi kule mibuzo eminengi mayelana ngombuso okhululekileyo elizweni lakhe. Umsakazo munye uthi njalo inkulungwane zabantu zitshengisele ezitaladeni seKhartoum kwele Sudan izolo zisola ukuhluthunwa kombuso libutho. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende uthi iziphathamandla zaleli lizwe azisoze ziphatheke emidlalweni yeWinter Olympics ezaqhutshelwa kwele China ngomnyaka ozayo ngoba ele China lisephula amalungelo kazulu. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende weMelika uJane Saki izolo. Usakhi uthe iMelika ithethe lelinyathelo ngoba ikusola kakhulu ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu bohlobo lwesiMoslem elithi kwenziwa iChina esabelweni seXinjiang. IMelika ithi okwenzakalayo kulindawo ngombhuqazwe osegcekeni igenocide ngesiNgisi. Abadlali beMelika bona baza kuya kulemidlalo bebodwa. Ele China lithi lilakho ukuphindisela. Sixoxele intatheli zindaba uSimbarashe Nembaware.
Kumele sikhumbule phela ukuthi iAmerica leChina izaxabana kubangwa ukuthi ngubani omkhulu kwezomnotho kulezinsuku emhlabeni and iChina akuyiphathi kahle iAmerica lokho. So iAmerica isebenzisa leli thuba ukukhumbuza abantu ukuthi hayi imidlalo leyama-Olympics leyi iphethwe ngumuntu lo oncindezela abantu. Besemenshina ukuthi hayi kulama-Muslim endaweni enje, kule amalungelo abantu abanjani, ama-genocide ayenzakalayo aqhutshwa iChina. So isisusa kuyukuthi iAmerica ithathelwe isikhundla sayo sokuthi yiyo elomnotho omkhulu emhlabeni. So ke iAmerica ifuna ukukhumbuza abantu ukuthi hayi leyo lizwe elizakilo kuma sports lawo. But nxa iziphathamandla seChina lokhu mina ngibona kuyinto engangiyiselisa ubuthongo ngoba abadlali beAmerica bazabuya kuma-Olympics lawo azayenzelwe eChina. Kuzasakazwa kuma-television yeAmerica kusuka eChina. So for iChina amboni ngangaba into engabazibuhlungu ukuthi iziphathamandla seAmerica azibuyanga emhlanganweni wokudiscussa into zama-Olympics. Hayi, but for iAmerica leli lithuba lokuthi ikhumbuze umhlaba wonke ukuthi hayi iChina naleyi eselithi yiyo esikhokhela kwezomnotho iyephula amalungelo abantu.
Alubana iChina ithe yaphindisela njengokutsho kweziphathamandla zayo, ubona ithatha manyathelo bani?
Angikholwa ukuthi iChina ingazihlupha ngokuthi iziphathamandla zibuye ngoba abadlali okuyiwo abafunekayo bazaathenda ama-Olympics ngomnyaka ozayo. So hayi iChina angiboni ingahlupha ngokuphindisela. Kodwa nxa ungafika esigabeni sokungazani lokhu, nxa ungafika esigabeni sokuthi iChina isifuze iphindisele, ngibona iChina isebenzisa amandla ayo kwezomnotho. Sikhumbule ukuthi impahla eningi ilungiswa eChina ngentengo echiphileyo. Sisebenzise i-iPhone, ifoni nale i-America i-iPhone. I-iPhone ilungiswa, idizayinwa e-America iyolungiswa eChina ngoba kuchiphile, ilabor ichiphile eChina. Okwenza ukuthi ke wonke umuntu enelise ukuthenga i-iPhone, umuntu wonke we-America, umuntu wonke we-Europe, lathi ngathi i-Africa siyithenga i-iPhone ngentengo enjani echiphile. Kodwa ke iChina uma singafuna ukuphindisela isingakhwezi intengo yama-components. Osokusho ukuthi ke i-iPhone isiduri ukulungisa. Okusho ukuthi ke isithengiswa ngentengo ephezulu. I-iPhone X ebesiduri ukwedlula amafoni wonke abo Samsung, abo Huawei. Okusho ukuthi ke i-business ye-iPhone injani isisiwa. I-iPhone inkampani enkulu ye-America. Ama-components, ama-parts ayenza ama-computer alungiswa echiphile e-China. So kuduri ukulungisa ini? Ama-MacBook, ama-laptop, ini okufunakala ngaphi? E-America. Okungathi siphila esikhathini esa-inthanethi kufunakala izinto ezinjalo. So i-China ingasebenzisa amandlayo kulezo zinto.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba njalo uhlaziya ngenhlalakahle kazulu. Sixoxela ekwele South Africa. Sizigqibe ngengxoxo esiyenze lomhlabeleli osacathulayo uLala ogama lakhe lokuzalwa ngoPetronella Mathipa. Ungena enkundleni ngengoma ethi Nakupenda. The way you touch me, the way you love me, I go crazy. I go crazy.
ukuhlabela ngiqale ngo 2015 ngobulawayo bengisenza ihip hop ngake ngayenza le house music ngeke ngayenza le afro jazz so ngisuke kobulawayo ngaya eHarare lapho ngiyenze khona i national certificate of music eZimbabwe College of Music ngo 2018 usuka lapho ngabe sengikhipha i-EP elengoma ezingu 6 ezempira and then ngasuka ngase ngihlangana no-DJ Jeps lo obengisenza laye amapiano so besirekhoda since February and silama senguzwa ngo-2 aphumileyo eyokuqala ekuthiwa ngumonati iphume ngo-May this year lapho ebengifeature khona engomeni ka-DJ Jeps ingoma le ethiwa ngumonati ilo Edikenzo from Uganda and there is also Speedy from South Africa uyobongo muffin and then the second song is called Nakupenda which is my song it features Edikenzo as well and there is also Uston uyobongo muffin kunjua mashuka tutandike kitanda ngoma nzito mizuka imepanda
izalate eligcweleyo libuya nini
liphuma ngokuphela kwalinyanga end of November sikhipha iEP lamapiano le house and then next year sizakhipha ialbum eliyabe lilabahlabeleli abachiyeneyo ilile Masaka Kids ulo Anita Jackson from Zimbabwe Vuyo Brown from Zimbabwe Jasid he is now based in South Africa Debs from Bulawayo there is also DDP kulabahlabeleli abaningi abazabe feature ku album lona lelo so abalaleli bengakhangelela ingoma eziningi
abafuna ingoma zakho kumba bangafuna ukuxhumana lawe bakuthola njani
benga subscriber ulala music ZW kumbe bengidinge ku Instagram is lala music official ngiyabonga
le ngethi Monati gama lakhe lokuzalwa ngupetronella Matipa ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili abezempila kahle labenhlanganiso esisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke besifikela kumkhuhlane we-COVID-19 abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini beinternet isolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungameli Nkomo.